indebele
amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
kuStudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 4 kuHlangula 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
i-demonstration efuna ukulontshwa yi-MTC kungani kayikho practical, akula njongo ebambekayo esingathi mhlawumbe yisingayenzela, and I think i-timing yangkhona ngani i-wrong, because so far i-national mood is not ready for something like that.
Ingcwethi wezombusazwe zithi ukutshengisela okufuna ukwenziwa ngabomanyano we-MDC Alliance kusasa akusoze kulethe inguquko abayifunayo emthethweni oqondisa ukhetho.
Labo osobhizinisi abase-Britain bayazivela ukuthi eZimbabwe kwela mathuba amaningi, kodwa ngibazokhangela ngibone ukuthi umuma wakhona okhetho ungayenza yini ukuthi kube le ndlela yokuba le business. Ngibona ngathi into enhle kakhulu.
Iqula labo somabhizimusi elivela eBrithani lihlangene lomongameli Emerson Mnangagwa lamhla emini emahofisini akhe eHarare. Namhlanje sisungula indaba eziphathelane lokuhlaziya indlela ukhetho oluhlelwe ngayo lonyaka lokudingeka kwaziwe labo ababhalisele ukuvota ezigabeni ezishiyeneyo zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ingcwethi kwezombusazwe zithi ukutshengisela okufuna ukwenziwa ngabomanyano we-MDC Alliance kusasa kulakho kungalethi inguquko kuzifiso zabo zokuthi ukhetho lwenziwe ngemva kokulungisiswa kwemigoqo emithethweni yokhetho abathi ilakho ukubavimba ukuvota bekhululekile. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abomanyano we-MDC Alliance bakhangelele ukungena ezitaladeni zedolobheni leHarare kusasa bekhonona ngeminye imigoqo ebalisela ukungaphiwa ugwalo lwamabizo abalelungelo okuvota i-voters roll, ukungenela kwamebutho kwezokhetho lokungaphiwa isikhathi emsakazweni kahulumende. Kodwa ingcitshi zithi isikhathi sesidliwe ngumangoyi kwi-MDC Alliance ngoba yavele yaphuza ukubanga umsindo ilanga lokuvota elamhla ka-30 Ntulikazi lingakaphawulwa. Enye yalezi ngcitshi ngumnumzana Sipho Dube.
Akula ngqondo lokho okwenziwa yi-MDC, sesake sawukhuluma sesikuphinda njalo. Akuncedi ukuthi betshengisile khona sokusele less than 60 days ukuthi ukhetho lube khona.
Lokhu kusekelwe ngusikhwica mfundo wekolishi le-University of Zimbabwe yena othe imithetho esikhona yiyo ezasetshenziswa kukhetho, kungakho i-MDC kumele izilungiselele ukuthi izasebenza njani ngali mthetho, hhashi ukuhlaba umkhosi isikhathi sesiphelile kanje.
I-demonstration efuna ukulontshwa yi-MDC kungani kayikho practical, akula njongo ebambekayo esingathi mhlawumbe yisingayenzela, and I think i-timing yangkhona ngani i-wrong, because so far i-national mood is not ready for something like that.
Kodwa ekhuluma lentatheli zindaba emini umnumzana Amos Shibaya obona ngokuqoqwa komsebenzi kwi-MDCT ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi kunengi okungazisekiyo osokusenzwa nguhulumende kamongameli Emerson Mnangagwa nekomishini ebona ngezokhetho i-ZEC ngaphambilini kokhetho, ethi uZulu akafuni ukuphinda ukutshontshelwa ukhetho njengalokhu abavame ukukwenza abezanu eminyakeni edlule. Njalo uMnangagwa usesazi ukuthi angayekela ukuzigeza ukhetho lolu uzakhishwa ngabantu njengomgabe.
Tomorrow we are holding a free and fair election peace march in Harare.
Sasa sizatshengisela ngokuthula sisuka e-Africa Unity Square sisiya emahofisini e-ZEC lapho sisiyabanika incwadi yethu yokuhlola indlela abaphethe ngayo amalungiselelo lawo.
Enye ingcitshi yezombusazwe umnumzana Mlungisi Dube uthe kuyadingakala ukuthi imithetho yekhetho lokuqondiswa kwalo ngabe i-ZEC kulungisiswe njalo kuqakathekile ukuthi kwenziwe kungakayiwa kukhetho.
Ama-demands ayenziwe izimeli ze-alliance amayelane lama-reforms kuyadingakala ukuthi kube lama-reforms ezinye izinto abazikhulumileyo ezinjengeze audit ethiye voters roll into eziqhakathekileyo kakhulu ukuthi ziyenziwe.
Osakhulayo unkosikazi Thando Inkosi Ncube uthe kuqakathekile ukuthi uhulumende weZANU-PF ayaphikizwe njengoba esijayele ukuthi akutshoyo akubhikizwa, njalo kumele uhulumende abekwazi ukuthi abantu abajabuliswa indlela amalungiselo ekhethwa aqhushwa ngayo izekhi.
I-March emele yenze kusasa i-MTC Alliance izalomphumela omkhulu kakhulu. Sesikhangelele ukuthi iZANU ijwayele ukuthi yona ayiphikiswa, ekukhulumileyo yikho lokhu ukuphuma kwethu ngobuningi bethu kulo mphumela phakathi kwangkhona. Kuyabenza ukuthi bethuke ukuthi sesimile ukukhuluma, sathi nxa sikhuluma sizakhuluma njalo siphinde senze kona oku esikufunayo ukukwenza. Nxa ingasalalelanga yikho lokhu, kodwa babe bekwazi ukuthi sikuhambile njalo basibonile and bayakwazi ukuthi kuyini exactly okufunekwa ngabantu.
Ilunga leZANU-PF osakhulayo uMnumzane Thembani Sibanda uthe ibandla le-MDC Alliance lelungelo lokutshengisela ngokuthula njengezalwane zeZimbabwe osembusweni omutsha okaMnangagwa ukuze bazise uhulumende izikhalazo zabo. Yikho bengavinjwanga.
Engibona ku-right ukuthi nxa bengamatsha bematshe bethula kusoze kube le problem. Ngithandazela ukuthi maybe bematshe kube le peace. Sebengakwenza nxa befuna ukuzimatshela. Nti le sekuyi-new era, sekuyi-free Zimbabwe. As long kungasoze kube lama clashes phakathi kwama-youth lawo. But nxa befuna ukumatsha bengazimatshela, bekhulume konke abakufunayo yabo.
Abomanyana we-MDC Alliance sebelesikhathi bekhonola ngamalungiselo ekhetho lwalo nyaka yizekhi kanye lohulumende weZANU-PF. Ngamaviki edluleyo uMnumzana Thendayibithi lomgcinisihlalo webandla le-MDCT uMnumzana Morgan Komitsch batshele intatheli zindaba ukuthi iZimbabwe ayisoze ibe lokhetho, imithetho yokhetho lamalungiselo ekhetho engenziwanga ngendlela njalo okusemthethweni. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Kusenjalo, kumnyaka edluleyo ibandla le-MDCT lisakhokhelwa ngumuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai lalizama ukubiza abantu ukuthi bayitshengisela, kodwa kuhambe abalutshana kakhulu. Ingcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Zenzele Ndebele utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi kusasa kuza kuba lithuba lokuthi uMnumzana Chamisa atshengisele ukuthi uyenelisa na ukukhokhela abantu bemlalele.
I think for iminyaka eminingi MTC yayizama ukwenza ama-demonstrations isehluleka. So angilashuwa ukuthi ongayenza ukuthi kusasa bebe labantu abaningi kungaba yini, ngoba bajayele nje ukuthi kungabi labantu abaningi. I don't remember i-demonstration MTC eyagcwala abantu. So mbona ngani bangayeke ngilanzelela nje balabantu abalihlekana nje bese kukhanya nje iZANU isukusebenzisa ukuthi ivele MTC ayilasupport, you know, abantu abayikhulumayo, into abayikhulumayo vele ayisebenzi. Ngoba I think i-demonstration labala i-cause kalayo i-genuine, there is need for ama reforms isikakhulu sisiya ku-election lapha. But mbona ngani i-demonstration yakhona iyenziwe ngesiphangephange, engicabangela ukuthi bangagcina nje besiba labantu ababili abathathu, kumbe ihlekana labantu nje kungasoze kube le-impact.
Sizwe labasakhulayo bebandla leZANU-PF labo besithi bazangena ezitaladeni. Ubona njani lokhu nxa kungayenzakala? Akusoze kube lo dlakela na?
Definitely dlakela luzaba khona, ngoba abantu abasakhulayo bangahlangana ezitridini bengabandla atshiyeneyo bazahozana begcine besilwa. But kutshengisela, I think, i-desperation esayidini yeZANU-PF futhi iZANU yesaba ukuthi mhlawumbe abantu laba bazabaningi bebesezitridini bedemonstrate, ugcine mhlawumbe abakwamanye amazwe ama-observers ebona ngani into ye-election reform leyo ilusupho. So iZANU izama ukuthi nje ifake abanye abantu bethi khona whitelist kulabantu abademonstrate-ayo abaningi, bathi khona kokwenzakalayo akukuright. So i-tactics zeZANU lezi I think bavele bazijwayele, zingicabangisa kakhulu ngama-80s usacabanga ukuthi kwakulama-youth eZANU aye-operata labo ku-ground ukuthi labo kwakuhamba khona ama-youth eZANU ehambe demonstrate ithi abantu. That's the same tactic iZANU esiyisebenzisa. Ngibona ngani mina usuphe nalo yeZANU kathesi ukuthi i-controller kakhulu i-military, and uzabona ukuthi ama-strategies akhona ngama-strategies e-military. Ama-strategies abo 78, 79, 80 ngesikhathi se-ground, you know, it's so scary sometimes. Ungacabanga, ungananzelela indlela iZANU ekwenza ngayo, ukuthi nazo ethi iZANU kakhulu ayina support.
Umnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi ecubungula izombusazwe ekhuluma icingweni eStudio 7 ekobulawayo.
Yebo, mtswaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolesihlanu. Lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingaqhutshwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusiqhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Niyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu LFBOAWL.
Iqula labo somabhizimusi elivela eBhilithane lihlangene lomongameli Emerson Mnangagwa lamuhla emini emahofisini akhe eHarare. Ngesikhathi uhulumende esithi uqinisa imizamo yokuhuga amakampani akwamanye amazwe ukuthi azosungula amabhizimusi eZimbabwe. Iqula leli ligoqela abakumabhizimusi okwenjiwa kwamatshe aligugu, amandla egetsi, ezokulima kanye leziphathelane lemali. Ngaphambilini kwalumbuthano, iqula lenhlanganiso yomanyano we-Commonwealth Membership Assessment Mission lihlangene lomphathintambo obona ngobudlelwano lamanye amazwe kanye lezokuthengiselana umnumzana Sifosiso Moyo. Licubungula udaba lokuthi eleZimbabwe lingabe selilungele na ukubuyela kulumanyano. Lokhu kulandela ukuphatheka kwamnumzana Moyo emhlanganweni we-Commonwealth eBhilithane ngenyanga ezedluleyo kanye leminye imizamo kahulumende yokukhankasela ukuba lilunga lalumanyano. iStudio 7 ayilenelisanga ukuxoxisana leziphathamandla zikahulumende ukuzwa ukuthi kuvunyelweni kulimihlangano. Kodwa ngakwelinye icele usenator weMelika umnumzana Chris Coons ubikwa isithe leZimbabwe alikasungula inhlelo ezimqoka ezingabangela ukuthi kuthiwe ukhetho lukhululekile. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ye, sibidiya kuqakathekile ukuzingela nxa kudingwa ukuthi ube lobudlelwano obuhle phakathi kweZimbabwe leBritain. Labo osobhizinis abaseBritain bayazivela ukuthi eZimbabwe kulamathuba amaningi, kodwa nje bazokhangela nje ubona ukuthi umuma wakhona okhetho ungayenza yini ukuthi kube le ndlela yokuba le bhizinisi. Ngibona ngathi into enhle kakhulu.
Sibonile njalo lequla le-Commonwealth Membership Assessment Mission lalo libuyile ukuzoqhuba umsebenzi wonalwane laseliwuqalisile ukuthi iZimbabwe ibuyele kulumanyana. Ubona lokhu lakho kuphumelela na?
Into enceda kakhulu ngodaba lwe-Commonwealth ukuthi kule mithetho embalwa eqondane lokuthi ube lilunga le-Commonwealth. Kuzanceda ukuthi uhulumende okubuyayo kumpomutsha abe laye lesifiso kusho ukuthi abe eqondane le mthetho yakhona. Okunye kulezinto eziningi esazilahlekela ama-sports, ama-scholarship. Ukuba lilunga le-Commonwealth kuqakathekile kimi. Ngibona ngathi into enhle ukuthi beze lapha bazokhuluma la labo Mnangagwa.
Kodwa ngakwelinye icele siyambona usenator weMelika uSenator Coons esithi uhulumende kakaguquli imithetho yokhetho njalo kazihluphi ngokulungisa umnotho welizwe, uphonga ukukhuluma nje kodwa kakukho okubonakalayo akwenzayo. Ungathini ngenyathela le-United States sesiliqathanisa lele-England?
Ngathi nje ukuza ukuthi beze bezozinela amathuba ebhizinisi akusho ukuthi bazakuba le. Ngibona ngathi mina baqonde khona ukuthi babone ukuthi ukhetho luzaphuma kanjani. Ama-Americans bona bangathi baqakathekise khonokho kombuso lakho kuzafaka i-pressure kuhulumende wethu ukuthi alungisise imithetho eqondane lelo khetho. Ukuguqula imithetho yakhona kuqakathekile ngoba ukhetho kufanele luphume kuhle ukuze osobhizinis abo babelethe izimali zabo. Yinto enhle kanye ukuthi baqondane lokufaka i-pressure uMnangagwa.
Lo umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe esixoxelayo eseHarare. live talk lamuhla sihlaziya ukuthi iZimbabwe isilungele ukhetho na ngasikhangele usokumele kwenziwe andubana ukhetho luqhutshwe mhla ka 30 kuNtulikazi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Izakhamizi zesiqintini sebulilima zikhala ngokuthi zihamba amakhilomitha edlula amachumi amathathu zisiya ekilinika yendiweni ukuyadinga usizo lokwelatshwa. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu bebulilima ezansi emandebeleni bakhala ngodubo lokuhamba imango emide besiyadinga uncedo lokwelatshwa ezibhedlela okuludubo lwabanenyi abahlala emaphandleni. Unkosikazi Sikhangele Ndlovu, isakhamuzi salumango, uthi bahamba umango omude ngempela ukuthi bafinyelele ekliniki yakondiweni. Isikhathi esinenyi bancedwa ngabalolwazi lokwelapha abahlala duzane labo.
Esibhedlela siyahamba umango omude, usizo siyaluthola, kodwa ke inkinga yokuthi sihamba umango omude kakhulu. Njalo abasincedisayo ngalaba be-health esihlezi labo esigabeni sihamba 15 kilometers.
Unkosikazi Doris Changule uvumelane lonkosikazi Ndlovu ethi bahamba umango omude.
Esibhedlela ungakhulumi intanami. Esibhedlela sihamba umango omude ukuthi angikwazi ama-kilometers nje. Siyendiweni konale. Kodwa basamukela kahle, basiphatha kahle esibhedlela. Inkinga nje umango omude.
Umnumzana Edward Magutshwa weKandana Village uthi uhamba umango omude loba nje kunganeno kulabanye abahamba odlula owakhe.
7 kilometers kwekhansili. Kosikhathini ngapha kuyi-10 kilometers. Udubo lwami ikuthi ivillage yeKandana yona ngokwayo ile mizi eyi-150 kodwa ilo mgodi oyi-1 futhi umgodi lowo obukha amanzi ahlanzekileyo ngowesikolo. Izakhamuzi kazila mgodi, idamu kazila. So uhlelo lolu sikhangelela ukuthi engeke ungasiphathisa ngokungamadamu lokho okuncane lokho.
Unkosikazi Luisa Ncube weGwambe uthi bahamba emahlathini, ngakho-ke bakhangelele ukuzakhela iklinika njengezakhamizi.
Hayi, isibhedlela ke lapho luhlupho sibili. Ngoba isibhedlela sikatshana, especially ebusuku ungaphulelwa ngumntwana sikuhambe emahlathini. Besikhangelela ukuthi ngabe uyahamba kude kuyena le kliniki ekhona, nxa ingaphumelela hayi sibona ungathi ukusethi ngaphila kahle.
Zonke izakhamizi zebulilima zikhala ngodubo olufanayo lokuhamba umango omude besiya esibhedlela. Unkosikazi Sinanzeni Ndlovu uthi abantu bayaphatheka bagule baze basile behleli emakhaya.
Lapha kuyafana amanzi lezempila kahle, isibhedlela sethu sisebenzisayo kukondiweni kuwa-21 30 kilometers la kuya khona ngenyawo. Abantu bayaphatheka, umuntu agulaza sile hleze ekhaya selokhu okuhamba.
Izakhamizi zebulilima ziphila nzima ngemva kokuhamba umango omude isikhathi esinengi esibhedlela, bathola kungela mithi bacine bezithengela. Eminyakeni emithathu edluleyo, umphathintambo wezempilakahle wathembisa ukwakhela abantu abahlala emaphandleni amakilinika phakathi kwamakhilomitha amahlanu, kodwa izakhamizi lokhe zilindile. Ngaphandle kokuhamba umango omude njalo, abongi labodokotela bayasilela emakilinika amanengi emakhaya. Abaphatheke kakhulu badluliselwa ezibhedlela ezikobulawayo ngenxa yesimo esiphansi kwezempilakahle emaphandleni. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sekusele inyanga ezingaphansi kwezimbili ukuthi isizalwane seZimbabwe sibe lokhetho lokudinga umongameli welizwe, amalunga edale lephalamende, amasenetha kanye lamakhansela langalinye. Ndawo inye njalo sikhathi sinye, uBenedict Nhlapho uhlaziya indlela lolu khetho oluhlelwe ngayo lokudingeka ukuthi waziwe yilabo ababhalisele ukuvota.
Ngokutsho kwesekelo sombuso esitsha, ukhetho kumele luqhutshwe iminyaka emihlanu yedale lephalamende ekhona engakapheli. Njengoba ke leminyaka edale lephalamende likhona iphela mhla ka-21 Ncwabakazi 2018, kukhangelela ukuthi ukhetho lube khona kungakadluli lelanga. Abaza kwenelisa ukuvota ekhethweni lwalonyaka ngababhalisele ukuvota, kanti umuntu kuzafuze avotele endaweni yakhe voting station esewadini iward yakhe, njalo endaweni yakhe ngokuvota i-constituency. Isibonelo ngesokuthi ohlala kuward 15 eluveve njalo ebhalise khona uzavotela eluveve primary ephansi kweward 15 yekhansili yedolobho lakoBulawayo phansi kweconstituency yeluveve. Kulamabandla edlula ikhulu abhalisele ukuncintisa ukhetho lwalonyaka. Osekucacayo ukuthi ibandla leZANU PF lomanyano we-MDC Alliance wecele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa yiwo amabandla abonakala ehamba phambili. Amanye okukhanya ezabonakala kakhulu kulolu khetho ngumanyano we-MDC okhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, umanyano we-Rainbow Alliance okhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru, i-Coalition of Democrats laleli elihlubuke kuZANU PF ele-National Patriotic Front. Njengoba ke lolu kulukhetho oluhlanganisa bonke abavotelwayo, ovotayo kuzafanele esiyangena ebhokisini lokuvota esisazi ukuthi esikhundleni sikamongameli welizwe ufuna ukuvotela ubani, umeli wedale lephalamende amfunayo ngubani, usenetha amkhethayo nguphi, kanye lokuthi uthande bani kumakhansila. Loba nje emaningi amabandla azancintisa kusikhundla sikamongameli, ingcitshi zithi umjaho omkhulu uzaba phakathi komkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa oleminyaka engamachumi amane 40 yokuzalwa, lo mkhokheli webandla leZANU PF umnumzana Emerson Mnangagwa oleminyaka engamachumi ayisikhombisa lanhlanu yokuzalwa 75. Ekhethweni lukamongameli zingaba ngujikile obhanqa kumbe onqobileyo ehluleke ukwedlula isilinganiso sengxenye yamavoti ekhulwini 50% levoti elilodwa 1 vote, luzaqhutywa kabutsha ukhetho lukamongameli kuze kutholakale onqobe kwacaca. Umbhali ingcitshi kwezombusazwe njalo nginobhalo webandla le-United Democracy Movement omnumzana Andrew Nyathi uthi esikhundleni sikamongameli akufuzanga abantu bavotele umuntu ngoba ehlakaniphe kakhulu loba ekhanya elamadlabuzane.
Umuntu oqakathekileyo nguwe wena ovotayo. Kumele ube kwazi ukuthi ufunani wena. Ususithi ke right, njengoba mina mfuna into engaka, kusho ukuthi ke uSibanyabanyana ngomunye umuntu engamfaka lapho ukuthi ngimvotele angisebenzele, ngoba ngeke ngamuzwa ekhuluma ngento le ngiyifunayo.
Ziphose zifike amakhulu amathathu 270 izikhundla ezakhethelwa abantu edalele parlamente. Phakathi kwazo ezedlula amakhulu amabili 210 ngezabameli bedalele parlamente abazavotelwa ngelanga lokhetho, bese kusithi eziseleyo ezingamachuma esithupha 60 zigcinelwe amalungu edalele parlamente awesifazane, kodwa amabandla azakwabelana lezi zikhundla kusiya ngokuthi ibandla lithola amavoti amaningi kangakanani ekhethweni. Intatho zindaba eZimbabwe umxoxi Sincube uthi kuqakathekile ukuthi abantu babheke amaphutha abesenziwa umeli wedale lephalamende abebemkhethile ukuze bangenzi iphutha elifanayo lalonyaka.
OMPs esibe labo ngabantu labana abangena ngoba befuna imali, ngoba befuna izimota ezithile kuhulumende, hayi abantu abathunywe ngabantu, ngoba kukalutshwana ukuthi uthole uMP ehlangane labantu phakathi kwesikhathi ezothatha izikhalazo zabo kumbe ezobabikela ukuthi lokho abamthume khona kungakuyikuphi asekwenzile kumbe yikuphi asesicabanga ukuthi kungenziwa phakathi komphakathi.
Selokhu iZimbabwe yathola uzibuse isiqube ukhetho lukamongameli kane, kanti kobe lokho enqoba ngwaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe, loba nje ngo-2008 kwaba lobufakazi bokuthi owayengumkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai nguye owanqoba kodwa waqilibezelwa. Ukhetho lwabameli bedale lephalamende lona seluqhutshwe kahlanu, kanti sikhathi sonke iZANU PF yiyo ebenqoba. ngenxake ukuthi minyaka yonke iZanu PF ibisetheswa umlando wokuqilibezela kulolu khetho. Isiphathamandla semandla sezaphu umnumzana Future Msebele uthi abazaqapha ukhetho kuzafanele basebenze gadalala.
Ama observers kungaba kuhle ukuthi afike 3 months before ama elections ukuthi babone ukulungiselelo kwama elections ukuthi kuba njani, abe khona almost all polling stations if possible, abe khona lapho ama ballot box ahlanganiswa khona lapho kwenza khona iverification up to announce kwama results.
Njengoba ke kuyiwa kulolu khetho omaqhuzu balo iZanu PF le MDCT zombili zidabuke phakathi, abasiki bebunda bathi akukacaci lapho okuzawela khona indukulo xaxaku. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Sezingujiki lobhanqa phezu kwengalane yemiklomelo izimbamgodi zelitshe le-platinum ngemva kokuba iqembu lomdlalo wenguqu eleyengezi Platinum Stars linqotshwe okwakuqala selokhu kuqale imidlalo yalonyaka e-Castle Premier Soccer League. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Iqembu lengezi Platinum lele-FC Platinum alemiklomelo engamashumi amathathu lathoba munembili ngalinye ngemva kwemidlalo elitshumi lanhlanu. Omabili lawa maqembu asenqobe kumidlalo elithumi lambili, aba ngujiki lobhanqa kumidlalo emibili yanqotshwa kumdlalo owodwa. Kodwa iqembu lengezi lihlezi phezulu ngoba lona lihlohleka nengi kulele FC Platinum. Okunye okufanayo yikuba lawa maqembu kumdlalo owodwa anqotshwe kuwo athaweli iqembu leBulawayo Chiefs lona elithaye lengezi nge-1 kanya ngesonto, ikanti ngenyanga kamabasa linqobele FC Platinum nge-2 kanya. Ekhuluma lentatheli zindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo omqeqetshi weqembu lengezi uTondera Indiraya ukhale ngendlela uNompembe uHadlindazi yabambe ngawo lo mdlalo.
So many things which happened which obviously I'm not happy about as a coach.
Kuningi okwenzakale emdlalweni okungathokozisanga. Yebo, siyavuma ukuba uNompembe laye ngumuntu olakho ukwenza amaphutha, kodwa nqa engenza amaphutha amathathu alakho ukuguqula isimo somdlalo kusuka kube lobunzima ikakhulu emdlalweni onjengalowo lapho ebesikhangelele ukwala silokhu sikokhela ngemiklomelo emithathu.
Undira ukhale ngokuthi iqembu lakhe lincitshwe umbekwa, kodwa iqembu le-Chiefs lawuphiwa. Kwathi phezu kwalokho iqembu lengezi liqede umdlalo selisilela ngabadlali ababili abatshengiswe ikhasi lombala obomvu ngehlandla lesibili lomdlalo. Kusenjalo iqembu le-Highlanders liyale lilokhu lisendaweni yesithathu engalaneni ngemva kokutshaya eleHarare City ngomgqibelo lakhuphula inani lalo lemiklomelo lakumashumi amabili lathoba munye. Iqembu le-Triangle yilo eselihlezi endaweni yesine ngemva kokutshaya eleDynamos nge-3 kanya njalo lilemiklomelo ngamashumi amabili lesithupha. Ngaphansi kwengalane iqembu elijeke amanye amaqembu eleMutare City selilingana ngemiklomelo leqembu elihlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane eleBulawayo City omabili elemiklomelo elitshumi lanye ngemva kokuba eleMutare litshaye eleCapes United nge-2-1. Kwathi eleBulawayo City lehluleke ukuvikela amagoli amathathu umdlalo waphela selingujiki lobhanqa 3-3 leqembu le-Adam. Amanye amaqembu asendaweni yezine ezisemsileni wengalane ngabalisa eleShapane Mine elemiklomelo elitshumi lambili njalo elibhaqabulwe nge-4 kanya ngele-FC Platinum kanye leleChapungu elemiklomelo elitshumi lantathu njalo elinqotshwe ngeleZPC Kariba nge-3-2. Kusenjalo iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu lona eliselizweni le-South Africa ukuyaphatheka komncintiswano we-COSAFA lidlulele kusigaba se-semifinal ngemva kokunqoba eleBotswana nge-4-1 ngemva kokutshaya kwembekwa emdlalweni we-quarter final odlalwe ngesonto. Ngolwesithathu iqembu leZimbabwe lizadibana leqembu leLesotho lona elinqobe iLeSwaziland nge-1 kanya. Kuthi komnye umdlalo we-semifinal iqembu leZambia lizadlala leMadagascar. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Hayi, isikhathi savumi ukuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.